uhlupho esilalo vula khathesu zakuthi hayi ngibe ngilalele lokho kwi-registration bengalokho kodwa konke kungama-registration lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke so ufuna ukuthi kube lengati eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent nalabo-news table nalabo-daily news ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo ngabe ukhona efanayo lowo ofuna ukukhuluma amangetshela abantu into eyize leze lezi ezinye imsakazo engitsho yabe indani izimele yodwa izaba lakho ukuthi itsho ukuthi hhayi lokho elikutshoyo kungamanga akuzange akwenzakala amazwe amaningi kulama-radio station amaningi kakhulu kulokuyilizwe okuncane ngaye ngahlala kikho kuthiwa yilisuthu kulama-radio station angikwazi kumba ngimafika kube-60 kumbe kungaki khonayo kodwa i-population is 2 million thina sile-14 million kulama-television station athiyeneng abantu abali akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna uthatha umbuso konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva so i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi ngoba omunye usathi uthe wena omunye athi nansi i-evidence lapho ezimbabwe ukhuluma nge-V11 ahlathi nansi i-V11
pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho baba Khumalo kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi intatheli zezindaba zingethuli kahle imbiko
uyazi ukuthi ezimbabwe uzuphosa ukukhali ngembezi ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile ukuba lipholisa elephula imithetho elithaya umuntu egcekeni kungamelanga ukuthi limthaye kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khonaphana uyazibuza ukuthi mhlawumbe nxa ngithathe umpikitsha omunye uzakuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikitsha loya nxa ngitshela ngithi na umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu nxa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikitsha kutho ukuthi khonaphana sengivele nganxabela uzulu ukuthi abone obububi okwenzakalayo anti ngikhulume ngempikitsha kumbe ngumpikitsha womuntu odobha umumbe emgwaqweni etareni kumbe ngumuntu wempikitsha engithe mina ngotshaywayo kumbe ngodutshulwayo kumbe ngulowo ogijima ngesikubu obhadala ipholisa konke khonokhu ukuwuthatha leyo mpikitsha akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini imithetho yakhona ilokhu kuphoka ukuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga angithi ngikhulume ngalokhu kuya kuya khona khonokhu ukuzithatha lezo ndaba ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access uyenelisa yini ukungena ebhodweni sithi thina uze kuthiwa hhayi kule nto engahambi kuhle ezinara bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kuzinara mbe ku-ministry of information ku-ministry of transport wenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwasithola kule i-aipa lokhu ikhona ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi nxa ufuna ukuwabona lawo maphepho kumele ubhale incwadi kumele uthini ucele ukubona lolalolalayo umalowo magcina aphendule athi kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phepha so khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula ukuthi uzulu azokwenzakalayo kungabilula yikho laphana engikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule elalapha liphonga ukuphalaza nje phezulu izinto eziningi aziphumi